hayi ngapha kuthule kakhulu abantu bangapha nje into zabo zonke kakhulu kwindaba zepolitics lapha bazenza ngokuthula akula kudlwangudlwanga akula kudakula kuxhukuzela kulakhona kuthiwa noma umuntu egqoke i-t-shirt eliyibandla selicala lingaba libandla elibusayo lingaba libandla eliphikisa ngoba bandla aphikisa lapha maningi uyagqoka umuntu noma ipt-shirt akuthule kakhulu kuthule kakhulu ukuthi kulokhetho kubonakala nje ngamarali lokuthi sibone nje kuma-tv lapha besides that hayi kuthule kakhulu
akula ngitho leyo yedwa likeleza ukuthi uchayiwe kumbe wahlukuluzwa ngendaba zokhetho
hayi hayi hambani lesima kungabe kusikhuthile but hayi so far so good kuthule sibili isitation yangapha hayi kuthule abahlukumezana abantu balapha kungaba nenkinga yesengaba khona kodwa-ke hayi angikahlakani nakho kuthule okwamanje
kodwa yona imbiko abayethulayo abezombusazwe iyafika yini kubo bonke abantu kumbe bakhona abanye abangafinyeleli kakhulu ngendaba zaboradio labo TV
ya kusho ukuthi endaweni zemakhaya ngoba kukhona amanye amakhaya angathi kuba neproblem nale ama-TV kabi khona bakhala ama-signal ngi-TV nama-signal amafoni kwezindawo kakhulu indawo zeLimpopo khona babakhala khona le Eastern Cape ngaphandle kwalokho kodwa-ke hayi abantu bathola umbiko amabandla ayakhampena kakhulu 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 amabandla ayakhampena plus ama-stations alapha ama-TV lapha sila ama-stations phose ama-TV shutisne angaba yi-5, 6, 7 khonapho ayakhava ama-political parties wonke ngokufanayo wonke ngokufanayo alikho ayikho istation ebonakala ngathi uthi i-favor i-party ethini njengoke sikubona ekhaya ukuthi istation sithile sivele singesazala ukuthi ngese-party ethini lapha kukhululekile and kulenye i-program abayenza ku-TV lapha yawukhampena leyo amabandla wonke abakhona wonke kusemplatform yenziwa kwesinye istation lapha i-ENCA abanye bayibiza ukuthi i-ETV babakhona abantu ama-leaders amabandla labantu nama-supporters bahleli kahle akuluywa nix bakhampena nje phambi kwabantu abantu wonke bekhona
siyabona ukubana kule bandla leli elitsha elemkhonto wesizwe elikhokhelwa ngumnumzana Jacob Zuma lona lidlala ndima bani ubona ngani lilakho na ukuthi liphumelele siboneke usiba lo mongameli ovele ebandleni lakhona
hayi ukuthi lingaqoba kufika kuleyo level ukuthi lingakhokhela ilizwe hayi kodwa ngibona ngathi bazaba ne-influence ekhona kakhulu kuparlament ngoba ngicabanga ukuthi ngendlela izinto ezimi ngayo bazodla kakhulu ku-ANC yikho lapho kukhanya ngathi support yabo enkulu izovela khona maybe lakwamanye amabandla afana lapho UDM ku-EFF anginashuthi bangathola abantu abanganani kodwa kakhulu bazodla kwi-ANC so kukhona kuzobanika amandla ma ngabe sokusiya kwindaweni zama-coalition kuma-city council kuma-local authorities nasepalamente ma kulama-bills.